ihlanganiswe ebona ngokukhutshwa kwemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele esifanisukweni ezedluleyo yethule imbiko othi iza kupha inhlanganiso ezibona ngokukhutshwa kwemidlalo yenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingama-500 zamadola asemelika. Ngemva kokuphuma kwalo mbiko, abe-FIFA bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheki kwezemidlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokukhutshwa kwemidlalo yenguqu kweleZimbabwe ye-FIFA uXolisa Ngwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni yayilani lo mkhuhlane we-COVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yi-FIFA uzayithola yimali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yi-forward program. Zizimali ezinceda ama-member associations esiyazawuzula ukuthi kuleyinye abayithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyazwe kakhulu yikorona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 noSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli ye-FIFA ukuba bathinteke kangakanani ukumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazalithola.
Uncedo lwe-FIFA silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi i-COVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa i-FIFA isikhangela ukuthi ithi bail out, lathi ukhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwarira uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheki emidlalweni wenguqu baphathiswe bonke ngoba isimo ababhekane laso sihlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu waphethwe yi-coronavirus umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani kuncishwa ubani nguyiphi iplayer kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora sikhangele ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika-Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo. Ikanti iningi lamaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-PSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeli. Inhlelo zemidlalo kweleZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.